Okwakathesi singathi kule restructuring exercise ebesenziwa iparty yethu iZANU-PF iyenza i-restructuring. I-restructuring leyi iqale kuqale kwabunjwa ama-DCCs angitsho kuqaleni, kwalandela ama-DCCs aseqalisa ukuthi asungule uhlelo lwangaphansi lwama-cells. Kwasuka kuma-cells kathesi sinkunje nje siphuma ekubumbeni ama-districts. Ngathi kunaphana sengiyeqile ngathi mina kuma-cells kwabunjwa ama-branch, kwasuka kuma-branch kwabunjwa ama-districts, ama-wards esiwabiza state, ama-wards esiwabiza state ngama-districts ngesisekelo sombuso weparty yethu. So ngokunjalo kathesi osokulandela kuzalandela ama-provinces, sokubunjwa ama-province, wonke ama-province, ukhetho lonke lusenziwa kuma-10 provinces, yiwo luzalandela. Siqhubekela phambili silanda i-congress ezaba khona kumnyaka ozayo, yikho okukhona. So okwakathesi singakhuluma ngomkhankaso, kodwa okuqakathekileyo ukuthi yikubumba umhlangano esikwenzayo. Yikho kade sikwenza nje ukubumba umhlangano sisiya phambili. Yebo phela lanxa sikhuluma ngakhona oko, phela i-province yakhona layo ama-province laza dissolve bese kubunjwa ama-provinces amatsha. Yilokhu i-restructuring isiya phambili isiya phezulu, kuze kwethi nxa kuqeda ama-provinces kubuye njalo i-restructuring, ku-restructure njalo kubunjwa lama-central committee members, i-congress ithi nxa isifika sokule structure esitsha somhlangano sesilanda i-congress, kusiya khethwa njalo ubukhokheli obutsha ku-congress.
Sizwa kuthiwa ukhetho lokukhetha inkokheli yezigaba yama-provinces lwedluliselwa phambili ngoba kuqhamuke udlakela kwezinye izigaba. Kuliqiniso yini lokho, njalo ungasitshela ukuthi etsholotsho khona kumi njani?
Dandi, okukhona yilokhu njengeparty njengoba ngitshilo ukuthi osokulandela okuzalandela kathesi kukhethwa kwama-provinces, okuyikho okukhona ehlelweni lweparty yethu iZANU-PF. Ukuthi kwaqhamuka imisindo kwezinye izigaba, hatshi ayisikho lokho okubangele ukuthi ukhetho ludluliselwe phambili. Ukhetho lwadluliselwa phambili ngenxa yokuthi inyanga yena leyi akade kumele khona kube lo khetho, abantu bebengacina sebebhizi ngokulungiselela ukhetho ngokukhankasa ngokwenza zonke izinto ezinjalo. Kube kanti inyanga yena leyi lapho kule conference khona eqakathekileyo kakhulu, i-conference yokuphela komnyaka ezakwenziwa ekupheleni kwenyekwena le nyanga, yiko kudlulisele phambili ukhetho lwama-provinces. Luzaqhutshwa ngemva kwe-conference ezaba khona ekupheleni kwenyanga. So ngakho-ke i-Politburo izahlala phansi ikhangele ukuthi ukhetho lolu lungenziwa nini, luhlelo oluzayo lolu njalo luzafika, kungakhathalekile ukuthi abantu bakhuluma besithi kule misindo lani lani. Imisindo kayiswelakali igande indawo zonke, lakuye ama-parties ama-opposing parties kule misindo. Abantu bayalwa yikubona ama-MDC ayisplitha lani lani, imisindo yonke laleyana iyabe ikhona indawo zonke, akuswelakali imisindo. Kodwa kungaba lo msindo laphana abantu sebethi umsindo usudlulisele phambili uhlelo, hhayi ayisiko lokho.